Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aquphayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abanengi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu,
eleZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqopha amapholisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapholisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change i-CCC iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapholisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lomhlangano, ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla ukwenziwa ngamapholisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla lezanu PF, labo abathi amapholisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lwezanu PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasilo qiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokho kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badliswa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu okusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa abantu ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende $100 eyiyo esisenza abantu baxotshwa imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basuspendwa. Kodwa uma sokuvela sesithola ukuthi $100 le yikhushini. Kahle kahle uhulumende akubanga laba balisi kuyini? Kahle kahle iSecond Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seliphansi khona le esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yonangwayo izabe singasekho. Thina ke njenge-ATUSI besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambanele ingqondo, ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifunu esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
Manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars. Lina lithini ngalokho?
Uhulumende usephila ngamanga. Amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo $100. Kukanti uGuba Matanga, u-permanent secretary, usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba $100 leyi akusiyimali eyengezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini. Nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu. Ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo. Siyazibuza ke ukuba $100 leyi ibingeyokuthulisa umntwana. Phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch. Pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-$540. Ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona.
Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. EleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
EleZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezengqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara.
Global wheat supply position, largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekuseleleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kwe-Russia ne-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Khathesi sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali yomvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weChesswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lilodaba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare uMnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina malaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu engizama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawule kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo, akumelanga sibagxeke, uyabanga lokuthi waye sibagxeke. Hawu wena mfowethu, uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7 yikho lapho obona khona ukuthi yikho ubonisa ukuthi vele ngasibambananga, asibambananga, sikhulume ngazwilinye. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu ukuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhambethu, ngoba isitedo ukuthi silwe le sitha sinasiqala sinasibhizi silwa sodwa. Uyabo, uGawule kumele simgxike ngoba ngumuntu okhulumela izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akagxekwa ungaphandle kwelizwe, usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyinto embi. Akusolungelelwa ukuthi uyesebenza e-South Africa, akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho. Kuyinxa yabantu afana boGawule abaguguza ukuthi izalo ibusi siyaphambili. Kodwa ngabe bonke la bantu abajaba boGawule sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one, izalo seyisusa phansi kwethu, izalo vele iyacitsha ipeniti yalo. Ngithi mphawule khona ukuthi abantu basesindebele akhethe sizalo ukubambana. Siyekele ukugxeka izinto kuthiwa hey abasempumalanga, hey kwathi kwacima abantu asibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo, ngoba iproblemu enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Singasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe belizwe sethethwe i-3PC siyobheka ukuthi i-3PC abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police stage ezibhedlela zethu ngabantu abanjani, ngoba into esifunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni. Asifuni ukuthi kususwa abantu eHarare le bazosebenza ngapha ezindebeleni, njalo kungayisho ukuthi ngoba siyabazonda, kodwa okuye lobuye kahle endaweni leyo okiyo into kamboyo khonapho bafowethu.
Salibonani, salibonani, salibonani lonke kuStudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli uStudio 7 amagumbi amanomhlaba. Hayi, ngiyalizwa, liyakhuluma mpela. kodwa makuyi ukuthi sisola izano kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla lalabo bonke asebake baphatha bonaba o-MDC akulanto abayenzileyo asikezame nabanye sibone ukuthi bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asuze kusincede mina kusiya ngami ngibasizameni zabo asizameni zapho mpela makuyukuthi yehlulekile asizotshintsha sifake kumpe umqondisi ngoba izanu le-MDC sesikubonile phela inkinga kathamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besendebeleni bebe ngamaphini yi-big problem yakhe nje ubona isithuthi vele like kuzana uhlelo lwakhe so angikwazi laba abatu-right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesendebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zapho ingehluleka sizameni umqondisi laye naye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzayo aya ababotshanisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akutsho ukuthi vela sozabonisa lokuthi ngitubani ukhulume kanje kanje bazazi abakhuluma bemsapota kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ayikungcono but ukuze bephuma uwelshman uncube nabo-gibson sbanda vele kwasukule problem namali uwelshman uncube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali nje ungatakekho shini ngibusaba ukuxotshwa hhayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ungcono sibuyele kuzanu wansi ngoba kuyafana msa kodwa sizameni zapho sinike i-chansi yayo bese sizama ngehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP zamani ukusincedisa singehluleka sizotshintshela kini kuyabe behlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sibile kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga okukhulumayo ngumike sbanda from enyamendlovu emgusa
Sanibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuzibona zilezi ndaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north masthebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-one izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike isikhetheni ka-1 asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbe kulabo-CCC kumbe kulabo-MDCT or kulo-MDC Alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amandla esezandleni zethu kubene sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithwala isithini i-CCC iphathe intsha yayizolo le vela siyazi lokuyazi musa njalo lo mfana umncane kakhulu osoze ebusa abantu lo vele ebekhohlisa abantu nje i-MDC la bonke abantu bala sebe 20 years bekhohlisa abantu so ake sithatheni okwakithi ka-1 kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fake i-MRP isimele lokhu esibona funa ukuthi sivikele into zakithi sivukele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-1 kuphela abantu bakithi sizobona into zonke ziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-Block 8 ekhaya elupane emalunku lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncube komatshivovo ngivuse lenkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ umdala wayesenza esibhedlela esenpholu ngivuse lo malumama upholu ngwenya usamthulisi oyinyanga laphana lo mzawami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani undevula laba komoses chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwidini odube kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapho kunjani emasimini lonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho sibili ilanga litshiswa okumangalisayo sengazi ngapho eZimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda. Ngithi ngiyabonga imuhlanhla wakwamatshivovo lapha koncube.
Linjani bantu be-Studio 7? Linjani bantu be-Studio 7? Ngu-Anaconda lokhulumayo. Mina ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izithi Rakasha ife elo agwelo. Ya, kuzisa usizi ukuzwa abantu besintwini, abantu abakhuluma isintu, makhuluma ngesintu ngithi isiNdebele, ukuzwa besupportana noChamisa besithi i-MRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bantu. Mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani. Umqondisi livula amehlo, livalekile, lokho ligijimisana namaphathi asempumalanga. Bona laba abantu abata umqondisi yeyouletha ukuthi abantu izibaphe ngakanjani. Licabanga ukuthi lina lingamaNdebele amashonana lithanda yini? Licabanga ukuthi alithanda yini? Okwenza unkomo baze behlukane naye kuyini? Angithi bathi abafuna ukubuswa liNdebele. Licabanga ukuthi okwenziwa ngamaphathi wonke esishoneni ukuthi kuthatha iNdebele libe ngu-Vice President wesithathu. Ucabanga ukuthi ku-right? Licabanga ukuthi ku-right lina elidla izimali zezanupilo? Licabanga ukuthi lizo ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president? Abangeke bezibe liphinde. Nani lina masapota akaChamisa lina elokhu elikhuluma lithukela ama-studio isithi umqondisi umqondisi ulivula amehlo lina livalekile. Kuyini okwenzakala kobulawayo? Sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemkhuhlane yekhorela sibe siyazela khonale esozibili, isihudo lesisazela khona lesozibili. UChamisa nge-XXX yakhe wakugijima waletha abantu besishonani ukuthi bazovotelwa kobulawayo, baphathe kobulawayo. Sesithole izinkinga manje sokucishwa yonke into amanzi, sebephuza amanzi ahlangane nengcekeza. Kodwa uze kulo muntu othi umqondisi kayenzi kahle. Ukuvula amehlo wena uvalekile, lokhu ufuna ukuvaleka usiyaphambili. Abantu besiNdebele, vulekani le kuba ukuvaleka amehlo. Vulekani. Uma umlandela uChamisa, mlandele. Nangesikhathi sempi babekhona babethengisa. Babekhona babethengisa bengafuni ukuthi iZimbabwe ikhululeke. Kodwa namhlanje ithe sikhululekile baphinda futhi baba yiwo asebesidla. Kuyafana ke nani lina bantu elilandela iZANU-PF nelilandela uChamisa. Liyamsola umqondisi kodwa ulivula amehlo. Abantomeni babulawa ezikolo kawuboni. Bafeliswa abantwabenu abapasi kodwa kawuboni. Akula development ekhona eMatabeleland. Unamehlo kodwa kawuboni. Akula mntwana wesiNdebele nosebenzayo. Kawuboni kodwa uvulekile amehlo. Ufuna ukuthi uzubone ngani? Ufuna ukuthi uzubone befike bekuxotsha lapho ohleli khona, bekuthathela umfazi. La uzobona khona ukuthi laba bantu besitshabini abekho right. Yikho elikufunayo. Bayi-invedile ibulawayo yonke leya. Bayi-invedile igwelu. Ngisakhulume ngewanki. IMatabeleland inothile kakhulu kabi. Ikubona nje bebhizi befaka abantu babo. Ayikho enye into abayifunayo. Bagwabukela umhlaba waseMatabeleland wokomthwakazi. Kodwa kulabantu abavaleka amehlo abalokhu besithi Chamisa lapha, Chamisa ngani. Vukanini bantu beMatabeleland. Abaleleyo, vukanini emaqandeni. Into esisele manje ukuthi ufike belithathela abafazi. Lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi, abantu besiNdebele nababathandi. Lizayifunda.
Lawo bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesizwe ke ingxoxo esiqhube leqembu le eza kobonke Parental Bliss. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo elandisa.
Yebo nge kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani?
Adubekela wena ngomama laba banoringa.
Lidla ihlalathe laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma, bangisifonela abanye, abanye bangitshela ngibangqinisa lapho bangqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa esigoqela ethi Sathane ngiyekele, incane lengane kanye lethi Nozipho.
Abangithi bamekelisiwe, abangithi bamfunele, abangithi bamekelisiwe, abangithi bamekelisiwe, abangithi bamekelisiwe, bamfunele.
Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma ungabe ubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke. Nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Asisapoteneni, isiqhubekeleni phambili, umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli, ungasapoti ukuthi hayi wena ngoba ubani, ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usapote ukuthi ilokhu njani. Udlala ingoma, uzinike isikhathi sokumamela ingoma. Ma uthe wayithola, udlala ingoma uyimamele, nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela, hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma-ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing. Ale.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voindebele.com.